kutholakale ukuthi kuyabuzwe khothi ukuthi ngifisa ukukhuluma ngaluphi ulimi. Kanti phakathi kwethu ubekhona ongeke ekhulume ngesiNdebele kodwa efisa ukukhuluma ngolimi lukamama wakhe oluyisiSuthu. Ngokunjalo kwasekuswelakala ukhothi interpreter for ilanguage yesiSuthu. Kwasekunjalo basebethembisa ukuthi bazasala bedinga lukhothi interpreter. Siphendule njalo mhlaka 5 May.
Ngenelisi ukukhuluma ngolunye ulimi kumbe belifuna ukubona nje ukuthi ngempela kungazuzakala na ongatolika isiSuthu.
Bekungayisikho ukuthi besifuna ukubona yini ukuthi bekungatholakala yini okwanisa ukukhuluma isiSuthu. Iqiniso yokuthi siyazi ukuthi nge-constitution yeZimbabwe entsha amalanguages zonke aqakathekisiwe kuleli constitution njalo lowo lalowo muntu lelungelo lemvumo yokukhuluma ngolimi lukamama wakhe njalo ulimi aluzisa ngcono as long as engaphansi kwalone lizwe laseZimbabwe. Kukhanye nje kuyinto engajwayelekanga kodwa esikujabulele ukuthi umantshi ukwamukele ngoba laye uvumile ukuthi nge-constitution entsha eya-adopthwa ngomnyaka ophelileyo ubani lobani lo mvumo yokuthi akusena limi esingathi luyi-minority kumbe lulutshwane zonke ngolwabantu abalutshwane zonke indimi ziqakathekile ngokufana nayo. So ngokunjalo lalo omunye wethu okade ngike kukhulume ngalolunye ulimi olungasosiNdebele kumbe isikhiwa kumbe isiShona kuqakathekile ukuthi alalelwe akhulume ngendlela kumbe ngolimi aluzwisisa ngcono. So ngokunjalo sinanzelela ukuthi akujwayelekanga ke emakhothi eZimbabwe ukuthi lezi ezinye indimi abazithi ngama-minority languages ziqakathekiswe. Sathola ukuthi isikhathi esiningi nxa ukhulunywa ngama-languages ukukhulunywa ngokuthi isikhiwa isiNdebele isiShona ukhothi ukuthi nosilamaye ama-language anjengabokhalanga labosuthu otonga la wonke ama-languages angatholakala mhlawumbe kwizigaba zonke ikakhulu isikhanyani isigaba kumbe isabelo semathebeleleni. So ngokunjalo kungabe kungokokuqala phose ukuthi sithole indaba enjalo ngoba izikhathi eziningi zathutha abantu bebukhalangeni khona ngale izikhathi eziningi bafina sele khuluma isiNdebele hayi ngokuthi bayasenelisa kodwa uthole ukuthi ngxa kwesinye isikhathi akula mtoliko ongabancedisa kulolu hlangothi lokuthi bakhulume ngolimi lwabo. Thina ekade sikucabangela lesasisithi mhlawumbe nxa umuntu kumele ebe ngukhothi interpreter sasicabanga ukuthi kumele mhlawumbe abekwazi ama-languages wonke akhulunywa eZimbabwe kumbe ngithi i-majority yawo